ukumemetheka kwalomkhuhlane sokusethusa wonke umuntu ngenxa yokuthi abantu bebelethemba ukuthi ngani sokudelile ikakhulu kuqalisile indaba yokuthatha injection yama vaccine lokuthi bese sibona ngani nani selisehla kodwa kathi sikuyethusa ukuthi liyakhwela njalo nxa sinanzelele iNingizimu Africa South Africa ngapha abangomakhelwane bethu njalo abantu abaningi abasuka behamba eZimbabwe kumbe bengena eGoli kumbe bephenduka ngapha kutshengisela ukuthi sokule ngozi enkulu kakhulu ukuthi lomkhuhlane memetheke njalo abantu bathelelana.
Uhulumende uthi ilizwe liza kwamukela amajekiseni aphezu kwezigidi ezimbili 2.5 million evela kwele China ekupheleni kwenyanga. Ungathi uhulumende wenza konke yini akwenelisayo kudaba lokuhlatshwa kwabantu lapha?
Kuqakathekile ukuthi uhulumende agcine isithembiso zakhe zokudinga injection zibe ziningi lokuthi wonke umuntu eZimbabwe kudingakala ukuthi ahlatshwe injection ayithole nxa yayifuna ukwenzela ukuthi sithole indlela yokuthi bebe baningi phakathi kwethu lapha eZimbabwe abahlatshiweyo ukwenzela ukuthi lomkhuhlane ungakwanisi ukumemetheka kakhulu.
Kukhona na ongakuxwayisa mhlawumbe yena uhulumende kanye lomphakathi nje jikelele?
Thina besibona kuqakathekile njengamabandla ukuthi kuqhubekele phambili kukhankasela ukuthi abantu behlatshwe injection, ikanti kumele siqhubekele phambili sitshela abantu njalo ukuthi ukugeza izandla, ukuba le mask lokuthi umuntu lokuthi abantu bengasondelani kuqakathekile kakhulu. Yiyo kuphela indlela esingafikela ukuthi lomkhuhlane ungamemetheki. Siyananzelela ukuthi emabhasini abantu bayabeminyene, siyananzelela ukuthi lapho okuthengwa khona shopping center kuma supermarkets abantu baqhubeka beminyene njalo abantu abaningi bagcina bengagqokanga lawa ama mask la nxa behamba lapha endleleni. Ngakho into ekumele sikhuthazane nini ukuthi singakwenzela ukuthi sibone amapolice kodwa sikwenzela ukuthi sigcine impilo zethu.